I think abantu bebe celebrities ayikungazi ngoba into yokuqala abamele beyinanzelele ukuthi uDokotela akathitshelwanga ukuthi bona basebekhahlile ukuthi abamfuni. UDokotela wathitshelwa ukuthi umpresident omutsha uMnangagwa wasuka wa-appointa abantu abaningi kakhulu abangaso abameli bephalamenti. Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi khona upresident omutsha nxa ekhetha idale lakhe nento icabinet yakhe kumele ekhethe abantu abango MP. Nxa kukuthi ufuna olunye inyudo kumbe into ufuna ama-experts ayingekhoyo kucabinet umele ekhethe 5 kuphela. But umnumzana uMnangagwa wayesehambe up to about 10 probably. So ama-victims kwaba yilabo abangasoma-MP and uDokotela wayengasoyi-MP wayelethwe evela phandle. Okwesibili mina ngibona ngani abantu babona ngani i-new curriculum le kwakuyingqondo kaDokotela yedwa. Kungaso ihlelo likahulumende kodwa i-new curriculum entsha kwakulihlelo likahulumende. Okutho ukuthi lowo uminista omutsha obuyayo uzalandela uhlelo likahulumende olwavunyelwana kucabinet ukuthi kuzaba le new curriculum ekhontinye njengoba ethilo. So ngibona ngani abantu babephathiswa yikungazi lokuthi kanti vele uhamba njani babebona ngani uDokotela uyavuke ezidicidela nje ukuthi akube ne-curriculum entsha.
Kodwa bakhonona ukuthi i-new curriculum leyi isebenzisa abantwana gadalala kutshonela ukufundwa akufuneka okokusebenzisa okuningi abangelakho okunjengamakhompyutha lamafoni.
Ngombono wami ngibona ngani kwakungayiphela i-curriculum le ntsha le yalethwa ngemva kokuthi kwakule report ayibhale ngonzira amasanga kudala nje ukuthi hhayi imfundo yeZimbabwe layo sekumele ngani iyathuthuka ifike ezingeni mhlawumbe lakwamanye amazwe okuthiwa ngama-international standards ukuthi abantwana bafunda njani. But ngibona ngani loba yikuthi khona uhulumende lo okade khona wathi seyi-introduce i-curriculum le kasazange wachasisela ababalisi kasazange wafundisa ababalisi ukuthi i-new curriculum le isebenza njani. Kazazange wafundisa abazali ukuthi i-new curriculum le izakutho lokho lalokho lalokho. So ngenxa yokuthi abantu babengelalwazi ngakho okwakukhona ukuthi bekuphikise ukuthi into leyenzakalayo le i-wrong. But isikhathi esingabuza abantu ukuthi kati vele okuyinkinga nge-new curriculum le kuyini. Abantu bazakutshela nje ukuthi kuyasebenzisa abantwana, hhayi into zokufundisa kazikho. But I think it's just ngathi kona ama-challenges uhulumende ayemele walungise because wayemele efake imali ukuthi by the time i-new curriculum le iqalisa le abantwana sebelungisiwe ababalisi la balungisiwe abazali batheliwe. Nxa ususithi abantwana bazasebenzisa amakhompyutha ukhanyelile yini ukuthi kathi lo umntwana intri engwana lapho ungenamagetsi khona uzayenzani, osedombodema uzayenzani, ngoba sumdisadvantaja umntwana ofunde eHarare ulogetsi ule computer ule internet efast ukanti osengwana ngale icomputer kayilamagetsi le internet kayikho. So yikho lapho uDokotela ayemele lo hulumende wakhe bekulungisa. Otherwise I think isikhathi esiningi abantu bakhala nje but bengakwazi ukuthi bakhalelani.